Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 yesonto mhla ka 24 kuMbimbitho 2024 noCape Stove. Endaba zethu lamhlanje.
Ufuna ukuya contesta angene kula ma by election uyayazi leadership ye Triple C ozangena asebenzise ibizwe le Triple C sizamkhipha.
Ibandla lesisi lithi selilungiselela ukungena kukhetho lama by elections futhi lifuna abantu qobo lwabo abakubandlaleli.
Well, Democratic Party elandela ukubana khona wonke umuntu olelungelo eligcweleyo lokuthi ona abe khona lento ezinjalo.
Ele ZANU-PF lithi selilungiselele ukungena kukhetho lolu. Kulesi zalwane sakweleZimbabwe esile sifo semvukuzane esihlala kwele Nigeria esicela uncedo. Salethule nezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulo msakazo. Ibandla lesisi lithi lilungiselela ukungena kukhetho lwama-by elections. ZANU-PF lenze ukhetho lwama-primary elections izolo lapho kuncintisane abantu abahlanu abafuna ukungena ezikhundleni zedale lepalamende ezaba khona kulandela ukusuka kwamalunga e-CCC, uNkosazana Fatsayo Mahere e-Mount Pleasant, loMnumzana Rusty Makam e-Harare East Jabati, balandela uMnumzana Nelson Chamisa wajiya ibandla leli. Ukhetho lolu luzaqhutshwa ngenyanga ezayo. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Sengezo Chabangu ozithi unobhala jikelele we-CCC.
Leadership iyakhulumisana lezakhamizi zeHarare ukuthi what's the way forward, but kulamabizo asevele asefikile ku-ofisi yami ukuthi abantu bebefuna ukuthi bangene basapotwe ukuthi bakwanise ukukhankasa njalo bakwanise ukungena kunomination court ngebandla ele-CCC. So leyo yinto ekhona, akula space esizasishiya ukuthi nxa sivulekile ibandla leke ukuthi lingene. So we will occupy zonke nje ama democratic spaces avulekayo sisiya phambili.
Yes, siyabona njalo kulabo abanye abathi lokho beyi-CCC abakhokhelwa nguJameson Mutimba. Lokho labo besithi balakho ukuthi befaka abantu khona ngale. Bangabafaka besithi CCC liza kuphatha njani khonokho?
Njani njayelo, i-CCC E1 ofuna ukuya contesta angene kulama by-election uyayazi leadership ye-CCC. Ozangena asebenzise ibizo le-CCC sizamkhipha. Whether we have winile kumbe we have ngenile engakawini sizamkhipha ngani ngoba kule standing order, standing rule ekhona eyokuthi ungangena ungarepresenti lelo bandla. Sikwenzile lokho izolo, sizakwenza futhi lamhla, sizakuthi kusasa. Angiboni ukuthi abantu bengakwanisa ukuthi basebenzise izimali zabo, badlalise izimali zabo, badlalise lamandla abo, bekwazi ukuthi impumela yakhona izaba yize kusasa. So ngiboni ngani okuqakathekileyo ukuthi babuye bakhulumisane le-leadership abafuna ukungena ngoba into yabantu, sivete sibone ukuthi yebo kambe uyi-citizen njalo u-correct njalo umimpo lapho kumele sekhipha khona izano. Nxa umincambili kuyukuthi ungapha ufuna ukuthi ebusuku ube lathi ntambama uye loya labaloyayo, hayi asoke sikuvumele ukuthi ungene ngebandla labantu.
Yes, ngathi kulabanye vela badali nalizimele lani lenza okwentando yenu njalo badlala bekuphikisa kuphela, so asazi ukuthi liyakwenza njani khona.
ilizwe lilemthetho ilizwe lilendlela yokuthi lifeze ngayo izinto okwenzela ukuthi ilizwe lingaze laba ungovernable la khona kuma spaces ethu khona apha kumele silandele umthetho ukuthi kanti vele umthetho othini lizakhumbula ukuthi ibala lele lithi ibizwe lithi CCC sale register like any other organization so akulona umuntu ozavunyelwa sisiya phambili ozafuna ukuthi asebenzise inhlamvu zenhlanganiso yethu kumbe ozavunyelwa ukuthi asebenzise ilogo kumbe ozavuna ukuthi asebenzise umbala wethu kumbe ozavuna ukuthi asebenze lona ngokwalo so lokho kungasehlula siza kuya futhi enkantolo ukwenzela ukuthi laba abantu abayenza into enjengayona leyo bajeziswe kube ngumthetho.
Umnumzana Sengizwe Jabangu ngoziti unobhala jikelele we-CCC asinelisanga ukuxoxisana ngodaba lolu labo ucelele i-CCC likhokhelwa umnumzana Jameson Timba. Umnumzana Promise Mkhwanazi isikhumele isecelelele ubengaphenduli umakhalekhukhwini. Isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Christopher Mthangwa uthi baqhube kahle ukhetho lwama-by elections izolo njalo impumela yalo izavezelwa ozulu ngesiphangiphangi. Sigxoke lo mnumzana Joseph Juma omele iphelandaba mpophoma idale lephalamende ukuze sizwe ngokuqakatheka kuma-by elections.
Uhlelo lwama-primary meeting luhlelo olokuvula esingakuthi ngesikhiwa i-democracy ukuthi wonke umuntu olelungelo lokubana ame esikhundleni esithize ulalo lelo lungelo kuze kufike ekuthini abantu babe yibo abazakhetha ukubana hhayi thina kulesi sikhundla sifuna lo. So ama-primary ethu siyawayenza ngezikhathi zonke ngenxa yakho nokho ukubana wayi-democratic party elandela ukubana khona wonke umuntu ulelungelo eligcweleyo lokuthi wona abe khona ntoenzenjalo
bona phela kwesinye isikhathi uzokubantu esithi hayi kuvele besikwazi ukuthi kuyangena bani laba abanye kupha ukungena nje kunjalo
phela hanti yabona empilweni bakhona abantu labana kuthiwa ngolami ngiyafuna noma umuntu wonke hayi kulo muntu ovele epopular ebantwini ngenxa mhlawumbe ngemisebenzi yakhe ubusebenza kuhle nabantu uphila kuhle nabantu kodwa kungase ufike into enjalo njengokuthi ona sokufunakala maybe u-MP umbe ukhansela uzabona omunye laye umuntu ephongeubuya la isimo kwaphana sithi hayi nami ngifuna ukuma khonapho ukuthi lingivotele andabona so yikho okusho njalo so kwesi sikhathi vele abantu bayahlala bekwazi ukuthi hayi vele xa kunama uzanqoba ubani uzibani kunjengami lapha esigabeni sami sephelandaba kunzima ukuthi umuntu apha ngokuthi thutsha nje asuma ukuthi ufuna ukumelana nami ngenxa yokuthi mina ngiphila labantu ngihlala labo khonapha sisebenza sonke siphela sonke sithola sonke so kuba lula yikho okwenza ukuthi nxa abantu kungatakula ama-primary ncama abanye abantu bemi lapha labathi avele siyakwazi ukuthi una uzibani ngiyowina kodwa khonakhona futhi kuyingozi ngoba kungadlisa umuntu abantu bethi avele lo uzawina bese besekele ukusuma ukuyavota ukuthi avele sewine then omunye umuntu oyidagosi uzabuya kobana a-overtake egcine esewine selisalela selimangalo kathi lapha sokuhambe njani selibona ngathi engxa mhlawumbe ligcubilezelwe kumbe kulento ezithize esezenzakele kukanti-ke lina lithathe i-for granted situation hayi lo muntu vele unjani uyaziwa ngabantu njalo uthandwa ngabantu so uzanqoba so wena usuhlala phasi ungasahambe uyavota
ye kunakhonokhono lyalo ukuthi lingalifuna ukubutha konke phela edala lephalamende lingabutha-ke selikwenzani khonokho nxa selilakho
uyabona ukhetho lungabuya kuyinto ehambelana ne-constitution yethu ezimbabwe so thina njengebandla asuke siyekele ukubana sisude ama-candidates ekhetheni olungabe luthelwalo lwathusha lwalwasevelela sizawabafaka njalo sizakhankasa ngendlela ephakemeyo njalo sizawathatha lawo amasithi wonke ngendlela ephakemeleyo ayisik ukuthi siwathathela ngoba anti abona odubo olugcwele engqondweni zabantu yiwubona engalumbe ucabanga ukubana i-ZANU-PF ikhona ekuhlukumezeni abantu okanti-ke akula nto enjalo akula bandla wenza i-opposition kumbe yithi i-ZANU-PF ongathi ubusa ukuzufuna ukuhlukumeza abantu akuyenzi khonokho.
Lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende obexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Izizalwane zakho leZimbabwe esilesifo semvukuzane unkosazana Portia Radebe Moyo ucela uncedo esithi katholi usizo olufaneleyo kunangale kule Nigeria. Siqoqele udadewabo unkosazana Sibongile Radebe Moyo.
okuqala ebecabanga ukuthi une ulcer iloke treat ulcer kanti akusi ulcer. Last year ngo-December ngiyithuza ka-December wabeseke phatheka kakhulu-ke engena umfana lo ahlala naye ubhuti lo amuse esibhedlela ngoba besephatheke kakhulu. Mayifika esibhedlela-ke ngale Nigeria ma bamcheck-a udoctor amtshele ukuthi unama-goldstone une-growth food. Okay, acheckwe-ke and then kube indaba yokuthi kumele enze i-operation and then udoctor athi kumele akhiphe ilezinto lezi ezilaphakathi kwakhe and then kube ne-operation ke iphasi operation yakhona and then ke after udoctor makathatha lokhu kuphumile la esiswini i-growth leyo ayiselep athi uyoyi-checka ukuthi ngabe yini athole ukuthi no i-cancer athole ukuthi une-colon cancer yesisu yamathumbu so ke sike ebambekile ngoJanuwari ngoDisemba until now. So iNigeria njengoba ephatheke kanje ithole ukuthi une-cancer eNigeria futhi everything it's money. Medication it's money, ikhimo abantu be-cancer vele njengoba sazi ukuthi kumele aphiliswe ikhimo. So ikhimo it's money, like everything imali. So ngithe uma ngithi ngiyabheka kwaba ukuthi kumele abuye. Uma ngithi ngiyabheka futhi ipokoto lami nje nefamily alingivumeli isikhwama sami silololo I'm unemployed angisebenzi.
Ye manje ucela ukuthi abantu bayenze njani bakuncede njani ma?
Bengicela ukuthi abantu bangincede nge-financially ukuthi ngimthengele ithikithi abuye usisi wami azothola i-treatment ngaphe South Africa for free. Ngizokhona ukuthi ngimnakekele futhi ngoba ngale akazi muntu uhleli nje nale ndoda yakhe akatholi usizo lutho. Sikhuluma nje njengamanje usekhaya ngoba isibhedlela sangale kumele akhiphe imali ekufana lo naye akamanga kahle esikhwameni. So bengicela ukuthi abantu bangincede ukuthi ngibuyise usisi wami.
Ye lapho udinga ithikithi?
Ngidinga ithikithi bhuti wami, ngidinga ithikithi lokuthi abuye. Ngiyacela ebantwini ukuthi ngicela ukuthi bangincede ngethikithi. Bangangifowunela or bangangitshela ukuthi ngize kuphi into enjalo nje.
Cela usinike inombolo zakho
0847704202.
Ye iphinde njalo ma
0847704202.
Unkosazana Sibongile Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa besixoxa laye eseJohannesburg. Siyangena kusigaba esilandelayo sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Namhla losuku oluqathekileyo lwamakholwa esiKristu ule Palm Sunday, uPapa uBenedict utshele umhlaba wonke jikelele ukuba abantu kumele bethandane. Abantwana besikolo abafika amakhulu amathathu sebekhululwe ngamalucaja ababathumba ngeviki ephelileyo. Le Russia lihlasele ngamandla namhla kuseni kule Ukraine kulandela ukubulawa kwabantu abedlula ikhulu lamahlumi amathathu 132 ngamalucaja duzane leMoscow. Sonke isikhathi sezamasiko.
Sengana masiko
senzi bemandla
lobaba mkhulu.
Namhlanje xoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Namhlanje sikhangele udaba oqatheke kakhulu lwethulwe umongameli Emmerson Mnangagwa othi ukhokho wakhe wayehlala kumzilikazi kwamajobana. Kodwa lapho cina ihlala lobhengula kodwa abantu bayabuza imibuzo eminingi ukuthi athi khona nxa wahlala khona ngale kambe kajiya ngumntwana kajiya izizukulwane wapho ngobuyela nje. Ye singakangeni-ke kungxoxwethu lomnumzana Umbuso Ngwenyasa ke sizwe-ke umongameli Emmerson Mnangagwa esedlula amazwi yakhe kuntatheli zindaba khona ngale phuphu ye okuvulwe khona-ke iphuphu Berkeleyfield Memorial Museum.
Because ask a young child from Egyptian who was brought here in the house of King Zilikazi as a little boy. That was my grandfather Mubengo. The king Zilikazi then changed the name of my great grandfather Mpanzure to Mubengo.
Ukhokho wami odabuka eChibi wafika esigodlweni sikaMzilikazi wametha isibongo esithi Mubengo. Esakhe sasingisa kumapanzuri.
Ye, lawo yamazwi kamongameli emasonanga kwa. Ye, ubona njani kono okhunywa ngumongameli?
Yebo kambe bengilalele inkulumo bengikhona mathupha lami kulowo mcimbi lo ebengikhangelela ukuthi ngicimbi wokuphakamisa umsebenzi owenziwa ngamakhawu akithi ayezimisele ukuvikela isizwe. Ase ngizwa ke umongameli ethinta udaba oluthi yena ukhokho wakhe ombiza ngokuthi Mubengi wathunjwa noma wafika emncane emzini wenkosi uMzilikazi wakhuliswa khona okuthe mayesekhulile waba ngomunye wamabutho eseyilibutho bayatsho lokuthi kuthiwa waphosa umkonto ngoba lento eqala ikhulunywa ngisho naye isekela mongameli ubaba kuthi wenda kuthiwa waphosa umkonto wahamba about 60 meters. Okwakuqala nje ungenza inkulumo ekhulunywe yilaba baholi ukuthi niyabona ukuthi kulezinto lapho ezitshayisanayo. Okwakuqala ikuthi sizakhumbula ukuthi inkosi yethu uMzilikazi yayivele siphuma ezandleni zenkosi uShaka okuyiyo engathi ngesilungu yayi-introducer umkhonto lo mfitshane obizwa kuthiwa yiqwa noma i-asegayi. Manje-ke siyamangala ukuthi manje lo esephosa umkhonto wayethatha kuphi ilokhuzana ama esingathi thina i-commando re-instruction ukuthi kawuphose lowo mkhonto ngoba phela thina sazi ukuthi kwasokusebenza umkhonto emfitshane.
Ye, kodwa ngasinike ukuthi khonapho sibili andizakwazi babesenza la ma-washu konkana isondo lebhiza nxa behlasela kodwa ke vele umkhonto ungaphoswa. Lokho kuphosa umkhonto kwawo ngokudala yi khonapho ke kodwa kajanga yini inzalo khona ngale emandebeleni ngapho ukuthi phola kuhlunje kuba engavunyelwa lokuthi abe lo mfazi
kuyamangalisa babudube ukuthi kanti iqhawe elalikwazi ukwenza umsebenzi ongakho phela amakhosi akithi adumile ayedume ngokuthi umuntu uma enze ukuqhawa kunjalo bayamklomelisa ngempela ngezinkomo ngisho bemvumelele ukuthi athole abafazi kokunye kona impela endlunkulu wayephiwa umfazi. Manje siyamangala ukuthi kanti waduka njani umkhulu kodwa sekuzovumbuluka eselesizukulwane esingumongameli wethu namhlanje. Laye futhi okucacayo ukuthi akazalelwanga esayidini yangapha kwabakhuluma isiNdebele esizwa mhlawumbe omunye umlando ukuthi ngenze ukuthi udabuke eZambia abanye bethu ngenze ukuthi udabuka ngapha kwelabadonga njengoba la isitonga nje sikhuluma njengoba ekhuluma isona okanti ngapha esiNdebeleni uyamuzwa nje ukuthi uyahlele ukukhuluma. Kodwa-ke ngoba sasingekho sizathina ayikho into esingayenza kodwa kuningi impela ukutshayisana akhulumayo. Okunye ngizakhumbula babudiba ukuthi wayeke wathi kweminye iminyaka eyedlula lapho wathena ukhokho wakhe wayebizwa kuthiwa nguhlupheko odubeko njengoba yena namhlanje ebizwa kuthiwa ngudamputho okusho khona ukuthi wanikezwa igama likakhokho wakhe owayebizwa kuthiwa nguhlupheko namhlanje sengumubengo futhi kanjani konke lokho kuthi imbuzo ngempela asazi njalo ngoba sasingekho kuzathiwa mhlawumbe siphikisana nomongameli kodwa ngempela ngempela lento isimangalisile ukuzwa lokho noma nje kade sikhangele ukuthi sijabule ukuthi umongameli uzokhumbula abantu bakithi. Okunye futhi okuthanda ukuphatha abantu kabi ukuthi umongameli izandla zakhe sasenegazi labantu bakithi ababulala ngempela ngesimo segugurawundi.
Lo-ke ngubaba umbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Hhayi-ke sizeza ukuthi umongameli uzamphendula yini siqhubekele pambili ngodaba lwethu. Yebo manje soke isikhathi sezokholo lwesikristu silontukamele inkomo.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Kuhlanganeni kwethu okugcina sabala incwadi yamanani ekaNumeri numbers ngesilungu elabe esasuka khona kuverse 4 saze safika kuverse 8. Namhlanje ngithanda ukuthi ungazibalela ngobana ngizama ukuthi ngichazise okunye ubala enxa ungasithathela imizuzwana ethize. Ngithanda ukubana ngithi mina uhambo yimpilo phakathi kohambo lolu yantamba kwa-Israyeli basuka eGibhithe besiya eKhenani sebekhulumile ababekukhuluma inhliziyo yabo yaphela amandla ngenxa yendlela bakhuluma izinto eziningi bamthuka uNkulunkulu bamthuka lo Mose ukangaka isisizwa abantu bekhuluma amagama angayisiwo uNkulunkulu ilanga lishisile emhlabeni wonke izulu kalikho ngakulakudla kulamadlelo amanzi angikhulumi ngawo asilela emadolobheni sengisho lasemakhaya kodwa ke uNkulunkulu esezwe khona lokho isimanga ke ukuthi kazange enze masinyane konke ababekukhangele wabathumela izinyoka into engathandwa ngumuntu zabaluma bafa liyakwazi nxa sisaphila ziningi inyoka ezisilumayo lanxa singafifi kodwa inyoka zomhlaba ziyasiluma zikhona inyoka zenzondano iyakuluma ufe ungohambayo inyoka zobusela ukuthatha into engaqondananga lawe uyenze eyakho iyabe ikulumileke inyoka yokusela zikhona inyoka zabaxabanisi umuntu ovukela tshonela aphilele ukuxabanisa abantu ngoba inyoka yokuxabanisa iyabe isimlumile uNkulunkulu ke uyakubona konke khona lokhu abantwana bakwaIsrayeli zabaqeda inyoka njengoba lathi kuleli lizwe zisiqeda inyoka zengxabano ezokuncitshana umoya omubi ukhangelela abanye phansi ukuncitshana abantu balambile kabalakudla abanye badla baze baphosele lezinja abantu abalamanzi okunatha lalabo esikhangele obana basisize bayehluleka ngobana inyoka yokuncitshana inyoka yokuzikhukhumeza inyoka yokuzenza ngcono inyoka yokuhuquluza inotho yesizwe iyabaluma iphezu kwabo udubo nje ukuthi iningi labo kababoni kabananzeleli ukuthi kumele benze ulutho oluthize ukuze bangafi bephila abantwana bakwaIsrayeli sizothiwa uMosi watshelwa ukubana ngenze inyoka yethusi ayifake emthini ayiphakamisele phezulu ukuthi lo olunywe inyoka nxa isimlumile aphakamisa amehlo akhe aphonge ukuyikhangela leyo nyoka hatshi ukuyayithinta kumbe ukuyithini ukuyikhangela kuphela ngamehlo kuthiwa wayesila kuqakathekileyo ukuthi ukwazi ukuthi wena lawe inyoka zakulomhlaba zale impilo ziyakuluma okunye uNkulunkulu wenzela ubana sivule amehlo sibone ubana inyoka leziya siluma usizo lwethu luyavela kuye kuphela sisensukwini zephasika kasikhumbuleni khona lokho ukubana nguNkulunkulu kuphela ongasisiza ngoba nabantu njengoba ngingasho ngathi nxa basebelinywe izinyoka bakhangelana kuMosi kumbe ku-Aaron kumbe ngathi bakhangela kulokho uNkulunkulu athi bakhangele kukho uNkulunkulu asisize sikhangele ke nxa sesiphakathi kwengxaki esizibangela zona thina sikhangele kuye uNkulunkulu uzawusiza uyasikhulekela uNkulunkulu ibalathisize emdeni bendlela yempilo sisiza ngakuwe amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo
Sikesizwe ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Ben Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa eSemen's Health Clinic Zimbabwe.
Amasevisi esilawo aqalela ku-General Men's Health. Yonke into ehluphayo umuntu esilisa okwanisa ukuthola usizo but sinawo athwa ngesikhiwa ama-focus areas sikhayelele izinto ezinjengabo erectile dysfunction premature ejaculation low sex drive
kuyini okwenza ukuthi ucabange ukuthi uqalise isibhedlela esikhangela abantu abesilisa kuphela
ngesikhathi sangkhona ubaba wami wayengezwa kuhle and uthi sithole sibili indawo ukuthi simhambise ethole usizo without any challenges it was very difficult That when I discovered the next cut, we didn't have a single men's clinic in Zimbabwe. I won a Hamba, Amanyama countries, South Africa, and so forth. Malazo is Bill Lazamadoba specifically.
Ebu Kaliseni is Bill Lalesi, Ganye, Lorenza Galanje, Sugu Zonke, Espelalesi, Yibupi, Ubunzima, Elishanganala.
Kalisi Bill, being our young. Being 23 years only and being a experience or ulwazi in field health, but your vision being life. So ukuthola abantu abakade befuna ukusebenza lami abantu bokungincedisa ukuthi into le ihambe phambili, it was very hard. And even nakathesi abanye abantu mabe ngikhayele babe phonga ukuthi hayi lo umfana omncane ukwazini kalapho akwazi, but mina ngabe ngilayo ivision. I would know isn't to minutes hambe kanje. The second one is batching of cure ama health care seeking behaviors. Yabona amadoda amaningi uthi engagula. I'm free put a hundred bedle. Even in a ninja, sometimes my knees are also eat bedle and glass of water. Uhamba kwangkhona kuyangihlupha nami ukuhlala kwethu njengamadoda next time ngiyabo uzitshela ukuthi ngangcono ngiqinisele kuzaba ngcono.
Kusukisela liqala isibhedlela lesi kuze kufike namuhla sekube le nguquko na eyokwengezeleleka kwabantu abangobaba ababuya bezokwelatshwa.
Ya, ikhona kakhulu. For the first 3 months, bekungena noma indoda eyodwa eyabuya eclinic. By the 6 month mark, yikho sasicelebrate ukuthi asesibone sesingenza amadoda 100. But kathesi, as of kathesi, sesincede over 13,000 amadoda.
Sibona lapha ungomunye wabantu abanominethwe ku-40 under 40 Africa. Uzwa njani nge-nomination ile?
I-nomination ayethu ngoba usually uma ngiyenzela umsebenzi wami ngabe ngingakwazi ukuthi kunabantu abaningi abawubonayo abananzelelayo ukuthi ngiyenzani. So ukuthola i-email kusithiwa senginominethiwe and njalo ke ngikhayela abanye abantu enginominethwe ngabo, most of them ngabodokotela and bayenza umsebenzi omkhulu kakhulu. So kuyethusa ukuthi lami bangifakile khonapho, you know, kodwa nonetheless I'm very grateful ngoba kuyanginika lami i-encouragement ukuthi okay, ukuthi lo umsebenzi engiwuyenzayo uqakathekile and bakhona abakubonayo ukuthi ngenza umsebenzi oqakathekileyo.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Ben Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa eseMen's Clinic. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo kaNcube.
Yes, Tabo kaNcube, sike sizwe zomculo.
Salbonani balaleli, igama nguPrecious Diana, ngibuya eNkayi eGampina, ngiwumculi wegospel. Ngiqalele ndima yokucula ngo-2011, njalo nginama-album amathathu nama-single track. Inyanga ephelileyo ngiphumise i-single track ebizwa ngokuthi Goliath. Njalo njengamanje ngiphezu kwe-EP kuyo ele-4 songs izophuma kungasekudala. Bengicela kakhulu uxhaso lwenu ikakhulu ekuvotelweni. Kunama-link engiwasendela abantu ukuthi bangivotele. Uyaklikha ku-link ubese uvotela uPrecious Diana. Bengicela abafisa ukungivotela bathathe inamba yami bakwazi ukuthi baxhumane nami. Inamba zami zithi +27 8485 25503 +27 8485 25503. Bengicela kakhulu uxhaso lwenu. Umuntu ngumuntu ngabantu. Ngiyabonga
Oh,
se ufisela inhlanhla dadewethu uShayisile kuzwele olivalise umoyeni ngenjabulo ngumthembo sithendibayo ukhiphe sidube lilale.